Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezenzelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zewange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwayenalinyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefu leli okwenza kufunakale igazi elinengi lokunceda abalimala engozini ezijiyeneyo. Uhlaza loludaba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo ze-National Blood Service Zimbabwe ezabelene nesezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshelwe kahle ngongusi wenkampani le umadam Elisi Maro evula ke ukuthi hhayi kakugidi nokugcwale uchaphake indawo yonke. Sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezenzelo kanti-ke lempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esithaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi. Ukuthi ngaphikaphizele uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu incwale ezulu lakhona elinayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngachathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi, sichathanisa ngalokho besikukhangelele. Ngisala besingansi thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abathathele imvukuzane ezithiyeneyo esibeletho eyamangeni eyabobabe-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidala ukuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane lezingozi zomgwaqo ezibhahile kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalombe okuyaka konke khonoko kudla esakeni lele nabantwana ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi bondiwe okufanelekileyo. Kanti-ke nezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi silombile laphana ngokukhulu okungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezithiyeneyo ekudingeni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi ngakho umuntu oyake etshayelwe ucingo yingozi kumbe ukusuyele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga iziphathiso lwegazi ngigazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile, ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyiza umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi babithi zilomhle sitshaba bantu abahle babithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo ezimbili kulumhlubulo kanti ke sinekinika yethu laphana ku-JNN Komo nekulekeju sakhe ngogara e-Main Post Office. Kuvulekile khona phana insuku zonke njengaphandle kwangesonke, kodwa-ke ngokulungisisana sisayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachase ukuthi bayenikeza igazi siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula. Kanti-ke siyacela silisigqugquzela ukuthi hhayi asisebenzeni sicaphele, jayela kuhle ucaphele ngamatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo. Lawe wena ohamba ngenyawo kube uhamba ngani, nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuba kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene nesezansi yeZimbabwe. Ubesecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fowembula.
Kwezemaphandleni, abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibuleyo kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuningi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Anhlanganiso yeWildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele lendlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo nxa kuqathaniswa lakumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu yezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123 zifile.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought related deaths.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lo izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we have not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalohlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho, osekusele indlala njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthela naphakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla lamanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo bekwathi ngubaba ohlala khona ngoba ngathi athethe ukuthi uyaphuma ngathola ngaselana lutho ngoba ulala vele iphandle kabe sokudlopha indlovu kanathi siyakhuluma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindiwe khona masimini ncane akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
Sexoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi eminye imizi kwanisuka nenkomo ezidlula 2030. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, hayi mhlambi yehlile emakhaya lapha kusikho umuntu onenkomo esifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sakaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu, khuluma so iganga elinenge yalilinywa kodwa kusela umuntu ohamba kuyalinywa ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla abalawo but bathi bona ngake zake silime amandla ethu adilizwe kumbe achabalalise izinyamazana mahlayana nje.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthela na ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili bathi lokho kubangelwa ukukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lweZimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zinyamazana ze ndle kwalimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo kodwa abezimparks baya kuphikisa lokho besithi ikho kubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama abesifazana abathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza kubika uAnastasia Ndlovu.
Abazana abanengi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo, abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banathemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edalele parliament uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu badle. Iko athi esikukhangelele for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzantshintsha le parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalaye olilunga ledale le-parliament ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungela bandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama siyithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibonekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo ikakhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa.
Ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edalele parliamente uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama sanitary pads ngomnyaka ngeallocation efakwe ngumthuli. Nxa kuyikuthi umntwana uyabe ethola iphakethi elilodwa ngomnyaka yebo ye abazali labo babezama lapha lalapha na kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sepacket elilodwa lama sanitary pads ngomnyaka umntwana ongena esikhatini 12 times a year abane njalo bangene kaphile ngonyanga
osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye
hawu 2024 ngikhuluma ngingisengikhangela kathi ezanti ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba ngibe sengiqedile isikole bengenza i-development studies sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-apply ngidinga imisebenzi ama-rejection ebe baningi kakhulu so usuke wabanzima kakhulu for mina kodwa xa sengikhangela u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way along the way ngizathola something
uyalila lo mbalisi uhope ranganayi
u-2024 wami yeah ube full of ups and downs but economically really disability and poverty has always been into esihambisanayo lezo bekunzima nje ukuthi nami ngumzali ngikhubazekile kodwa ngingumzali futhi ngikwanisa ukuthi umntwana nami la athole okwenele empilweni ukudla okweneleyo isize landani bekunzima but sizamile nje ukuphusha ukuthi siqhubeke ngikhangelele lami ukuthi u-2025 kabe ngani ulula nyana
abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla siza lezibuhlungu Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhlaka 10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko ukuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba. Kodwa uDubo ikuthi isithupa sakhe asitholakali. Okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxele nkosikazi wakhe, uMama Gloria Nkomo. Yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer eseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that 2018 waba kidney problem. So ubeselatshwa ama-kidneys kathesi ubaba uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10. Mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi hayi mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya. Ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabeka ekhaya ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukulandela but osokuhlupha ikhona lokhu ukuthi kala sithupha sekhaya, kala isi-certificate, kala i-passport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Ye, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala.
Sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama bathi kuyehlule. Kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinamba zesithupha wathi ziinamba zesithupha but iinamba zesithupha asizo ezihambelana lomabhena iinamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesanakasiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane wayezalana labo uMaplot Jubane but bonke sebasitshiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lobaba uNkathazo ube sesele bebabili lomunye oseZambia ukhona yaphila
bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona le khaya abanye abafowabo basimele khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna nxa njalo kunga finyeleli ukuthi simlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathese North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyofika uJune kuyasinowa nje ngikhuluma nje kakuphumeki laphandle
umama uGloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama elephant amahle liphethe iEP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabenza endaweni yakwaSkete esigodini sakho drive emculesi album iP yethu esithathu le iP esithathu sama album ayi2 le single track e1 le iP e1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukuzithola bangasithola ku 0826 040 56, eFrankisha ungasithola ku 0656 936 9295, Deepstuti ungasithola ku 0679757394, ogcina ithi 0653069792. South Africa. The numbers are Zimbabwe, it's two, that's 263 77 33 63 137.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Akubalandeli ngicela isapoti, sicelela isapoti kubalandeli, sapotini ama-elephant balandeli, ngicela ngiyacelela isapoti, ngiyacelela isapoti kubalandeli. Nabantu bethanda umculo wakithi weRumba, sicela nje abantu besapoti umculo wakithi weRumba, asapotaneni bantu bakithi, ngiyacela.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu ukhuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.